Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lesishona. Lingalivuka njani izo lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 tulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachelu iqhubeka iveza ukungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti voters roll, okutshengisa ukuba inkulungwane zabantu zihlala kundlunye.
Abaningi bafuna ukuthi ayidlulele into, ayidlule, siqhubekele phambili, siphandele abantu bethu.
Abanye abalwa impi yenkululeko bathi bayakwamukela ukuphiwa izimoto nguhulumende okwenziwe ababe yinkokheli yevuyo lezibra lelezandla.
And then this time around, angifika ngibe lenkitha abachabi lapha nombona azani kubhalansile.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uqhubeka ngemihlangano yamarali endaweni ezijiyeneyo elizweni.
Okokuqala, umongameli ubelapha ukuzophakula uhlelo lwethu ukuba nancathi nasikhokhela kulento ezinhlanu esihamba ngazo imessages. Indaba yokuqala indaba ye-transformation.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachelu iqhubeka iveza ukungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti voters roll, okutshengisa ukuba inkulungwane zabantu zihlala kundawo nye indlu eyodwa lapho ezibhalisele khona ukuvota. Linhlanganiso elengcwethi ezicubungula ezamanani ngendlela zakulezi nsuku ithi kulendlu yeHarare elekheli elilamabizo abantu abakuluhlu lwabavoti abedlula ikhulu 183 abahlala kundlu inye. Linhlanganiso ithi ithole amabizo abantu abedlula inkulungwane ezilitshumi 10,000 bele nombolo zesithupha ezabantu abazalwa ngo-1950 kodwa seziphiwe abantu abazelwe ngabo 2,000. Okunye kuvezwe yilinhlanganiso yokuthi kulabantu abangenelisa ukuvota kabili ngoba belamanombolo ezithupha afanayo kodwa ehlukene inombolo eyodwa nje kuphela. Kusenjalo, amabandla ezombusazwe aphikisayo walokhu ekhala ngodlakela kumbe ukwethuselwa kwezinye izigaba zelizwe ngamalunga ebandla leZANU-PF phambilini ngokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-23 ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu.
Yindlela vele iminyaka eminingi edlulile indlela bokusenzwa ngayo izinto. So umuntu uyazibuza ukuthi uma kunjalo lo sekhonona esesithi yena hayi lo ungitshaya ngesicathulo kakhipha izicathulo silwe ngezibhakela kuphela sasikwenza kunokho sisakhula sibancane. Asithi usulwela yakatheni alokhe kukhabe kuna ekulimaza wena ulokhu sithi kumele ngikhipha izicathulo akutshaya kuphela. Akutshaye uhlwe thuse labantu abavele bekhangelela ukuthi mhlawumbe lolu khetho luzabangcono sebehle becabanga ukuthi kuyo ukuthi vele kuyayenzala konkeana even noba zoluphethe ukhetho futhi ukuthi baqalise futhi ukuthi siqiliwe sikhawu kuyacula ingoma efanayo kuze kube nini. Usucabangela ukuthi mhlawumbe labona abaphikisa uhulumende njengoba sebesenzela izikhwama zabo mhlawumbe ukuthi bangaphikisa bancintise baphumale something ekuncintiseni khonapho ngoba angazi ukuthi enye impendulo umuntu angayithola esizathu sokuthi kuqhubeke kwinto efanayo nje bebelokhu bekuwa bekhala bethi bengakuwa kuvotwe kungakhethwa nampo sebekhala futhi kudlule bese besenzalo kanti ayi kujikela ithebethebe i-economy umuntu onguye umuntu nje nguyodubekayo ekugcineni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlezi esithi kukhankaswe ngokuthula. Ungathi uqinisile yini lapha njengoba amalunga ebandla lakhe kuyiwo agconwayo ngokubangela udlakela?
Same story, kuyafanana nje indaba yakhona kungani ngumdlalo thina sivela ku background nale yokudlala ama drama ukuthi kuyabhala iscript wena usuphiwa kama line akho oza ukukhuluma uzitshele lokuthi mawukhuluma lokumele uveze ukuzonda mawukhuluma lokumele usmile ujabule uyabubhalela iscript lesiya so iscript lesiyana asitshintshi vele kubalwa same script lokho sihlele sikuzwa lo moyi umgabe ube khuluma into efanayo athi yena akafuni umsindo kodwa umsindo ubekhona athi yena akufunakala ukuthula kodwa ukuthula kungatholakali umuntu wamshiwa uma ungababuza abantu sibili hayi laba abajabulayo labo begqoka ama-t-shirt abaphiwa mahara kodwa uma ungabuza umuntu mpelo ozihluphayo ngokudingela umntana akhe ukudla ukuthi angitshela ukuthi uyakujabulela khona okwenzakala eZimbabwe kuthi angitshela ukuthi uyajabula mpela kulokhetho eZimbabwe abaningi bafuna ukuthi ayidlulele into ayidlule siqhubekele phambili siphande siphandele abantu abethu ngoba abazombangazwe ama-politicians akhanya anaki ngomuntu anaka ngezombangazwe kuphela
ubona impumela yokhetho ingaba njani zindala zombili yini zanuPF leCCC kumbe hayi amanzi agelezela kweli lodwa ayibahle
hayi singazo ukuthi zindala ukuthi zilamandla sifuthi sezindala vele zihleli zisenza khonoko inkabi lezi ziyadibana abantu babukele iphuzwe le ukuthiwa yi-CCC ukuthiwa yi-MDC vela ngoba kutshintshe nje amagama kuphela into efanayo iphuzwe baleke uyibone isitshinga nanso siveze uthuli luphandle abantu uthuli lwakhona sebeyigwazile ngemva kokhetho lolu izawina izanu ingawina i-CCC izokomplaina baze bagine babhubhudle amagwebu
lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi yecubungula ezelizwe ubexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare lokhe sikudaba lwezokhetho umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi nxa engavotelwa eZimbabwe liza kwamukela wonke umuntu okugoqela labo abaphuma elizweni bebaleka isimo esingasihle sezombusazwe abagoqela owake waba kuzana uPF umnumzana Sevia Kasukwere lo mnumzana Jonathan Moyo umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo
bekuhlatshelwa kugidwa abasekeli be-CCC bethakazelela umkhokheli wabo webandla leli umnumzana Nelson Chamisa uChamisa wenze imihlangano emibili eqala kumrombezi Growth Point duzane lomuzi owayengumongameli welizwe uMuyi umnumzana Robert Mugabe. Esuka lapho uChamisa uhle waya edolobheni leseguthu enkundleni yefubhajena lapho athole kule nkulungwane zabantu. UChamisa utshela abasekeli bakhe ukuba ukuze leli lizwe liphumelele kumele namukele wonke umuntu okugoqela abasuka bebaleka lebalekela isimo esibi sezombusazwe.
Why are Zimbabweans in South Africa? Why are Zimbabweans in Botswana? It's because they are not happy with a government in Zimbabwe.
UChamisa uthe uhulumende weZimbabwe owezanuPF nguye oyenza ukuba abantu bahambe kwamanye amazwe ngenxa yomumo omubi wezomnotho lezombusazwe. Uthe ukulwisana labantu ngenxa yokwehlukana kwemibono okwenza abanye begcine bebalekele kwamanye amazwe kumele kuphele. Ekhuluma emhlanganweni lindalela izindaba esigodlweni sebandla leZanuPF isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mtswangwa uthe bakhangele ukunqoba ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa 70% ukukhetho lolonyaka. Lokho kugcizelele ilunga leZanuPF umnumzana Mabutho Moyo othi uChamisa uyaphosisa
hayi asobantu sabathatha serious njalo amaZimbabwe ezivela abathatha serious bazathatha serious bona bababe bangumsindo bese ndaweni ezikhatshana bangavotiyo lokuvota kodwa hayi eZimbabwe usekelwa abaselalo la.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Osalo Siziba wazise ukuba ukhulumende kaChamisa uzaguqula impilo kaZulu.
Okokuqala umongameli ubelapha ukuzophakula uhlelo lwethu. Ukuba nanxathi nasikhokhela kule nto ezinhlanu esihamba ngazo imessaging. Indaba yokuqala indaba ye-transformation. Indaba yesibili i-transformation yasikhupha ngokuthuthukiswa kwendawo, ukutshintshwa, ukulungisa imigwaqo, ukulungisa ke intambo zamagesi, ukulungisa ke ama-railway network, ukubana siphendukise i-infrastructure yelizwe. Okwesibili umongameli ukhulume ngendaba ke ye-development. Ubana sathuthukisa njani indawo ehlala abantu.
Ekhuluma kulomhlangano uChamisa uthe uhulumende wakhe kasoze athathe umhlabathi ebantwini abansundu njengalokho okuthiwo libandla le-ZANU-PF esithi uza kupha abantu abalomhlabathi incwadi zama-title deeds. Uthembise ukulungisisa inkinga ezibhekane lengatsha zezempilakahle, ezemfundo, udubo lokuswelakala kwamanzi, amandla kagetsi lokutholakala kwemisebenzi. Umhlangano kaChamisa eChegutu uphose waphazamiswa ngamapholisa esithi isikhathi sesiphelile, kodwa uChamisa uqhubekele phambili. Ukunjalo nje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga namhlanje ukhokhele imihlangano yokukhankasela ukuthola usekelo esecross dead ewange Mathebelele North owebandla lakhe leZANU-PF. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Abanye abalwa impi yenkululeko bathi bayakwamukela ukuphiwa izimota nguhulumende okwenziwe ababeyinkokheli yevuyo lezibra lelezandla. Abantu laba ababe kunhlangothi le high command abalichumi lanye ababe ngabe zibra laba isikhombisa abezandla baphiwe imota zohlobo lwe Ford Ranger Wild Track eyodwa ebizwa inkulungwane zamadola ezedlula amachumi amahlanu i-$50,000. Abaphiweyo laba babalisa owayengumsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko. Sixoxe lwalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngibona ngazani omboko lapha kuzoke fika umazinyane laphana. Ngathi mina bonke nje i-high command to be recognized today. Ngibona ngathi kungumbono alright, but it's too late. Kodwa ke izifiso zigcwalisiwe zabo, and then this time around akuzange kube lenketha abachabi laphana. Ngibona ngazani kubhalansile, and then you can see laphana ukuthi Zipra ibe labantu abaningi laphana bengu-level. Iyushithi team yebhora yonke. So khonolokhuyana mina ngokwami nguchayela ihlombe khonolokhuyana. Whether baphangisile kumbe baphuzile uba lungisela, but above all ngibona kuyinto eqondileyo. Yes, singachothoza nje sisole into yonke yenziwa yiZANU-PF kumbe umkhokheli welizwe uHonorable ubaba Emerson Mnangagwa, but singasoli lokho kwenzelwe abantu bakithi. It's not only ukuthi abantu bakithi, but for the first time khonokuyana ukuthi khona beyingeje bephiwe lokho abakuphiwayo at that level. Kodwa ke they must also go further becabange abantu abanjengalaba abadlulayo, like amanye ama-generals umba ama-brigadiers angasekho. Sifas ucele ngomunye womuntu omele ukuthi bemkhumbule, osigogi bamele bebakhumbule bonke bona lapho, ngoba nimuli zababanye abantu laba zisesekhona. So they must be remembered. Besides that, kumele lakho kukhangelwe the generality yama-o veterans both Zipra and Zandla, they must be recognized there. Ngibona ngazani ukuphuza kwangikhona yikuthi yena ngokwakhe upresident angazigoqeli ngabantu laba abangazenge bempini abangatrenanga. These are the right people to be the advisors, both sides Zipra and Zandla. Kabahlanganiswe bebe you are my advisors ka president and then shape the way forward of this country. Then these people who are totally empty in their brains abangazilutho, you find that uthoko na advisor ka president uma advisor.
Ngokubona kwakho imali le esetshenziswa ukuthenga izimoto zona lezi, aso mali engasetshenziswa na ukuthi ilungisise izibhedlela lokunye okunjalo?
Ye imali le kungakhanya ngazani imali engabi isukela phezulu
khona nxa isuke ezikhwameni ze-government there is nothing paid thing kathi zavela ngathi akusoze phela kusuke umuntu esiyadinga i-donation kumbe odona kumbe i-loan from other countries or any other institution or ministry lapho ephume khona khona lapho kuqondile abayiphiwe imali yona le izingene khona kuthiwa zimali zabantu ebezingakho izibhedlela kumbe zakhe izikolo kumbe ama-university no that's not it khona lapho isebenzile imali yona le yona leyo mali izibe khona kuthiwa yi-public funds yavela ngaphi nxa ngiye-public funds ayisengi-abhuze laphana umuntu oyabe sithona imali le ya-abhuzwa walana lokuthi abantu laba bephiwe i-high command i-recognize la iphiwe izicoco zabo besaphila now what is now left ukuthi khona besaphila benjalo ngabaphiwe ama-institutions kungaba le-university kungaba izibhedlela zibe la mabizwa abo bona laba abantu besaphila kathesi labo mzwane opening bebekhona kulezo ndawo especially abantu abanjengobo Jane Ngwenya labantu nanxa engasekho uJane Ngwenya whatsoever but kakube lakho kwisikolo sesecondary siyabizwa sithiwe khona iJane Ngwenya girls high or primary that is a good recognition so ngibona ngazani laphana hayi uhulumende uzama ubungcono bakhe kuphela asoze kuswelakala ukuthi kulibe labantu abasolayo kodwa ke ngibona ngazani uthethe inyathelo elihle
lo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lechronicle lilodaba lokuthi uZulu usemukele ngenjabulo ukwehliswa kwentengo yempuphu leflower kulandela ukuqina kwesindo sedola leZimbabwe. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi amasotsha akweleniye athi asehluthune umbuso kamongameli Mohamed Bazoum owangena embusweni ngomnyaka ka-2021. Iphephandaba lobulembu ele-internet izimlive.com njalo lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usebenzise indizamtshina yokubeleka kwele-China ebiza imali ngamadola afika phose isigidi esisodwa US$700,000 eyokuya kwele-Russia okulomhlangano we-Russia Africa Summit. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, njani basakazi abahle, hayi siyaphila. Studio 7, lethemba le-right basakazi bami, yeli, khuluma nomluleki Moyo, semambale ngokuzalwa, la, ngokusebenza, sisebenza la eGoli, se-Alberton, yeli, ngizubuhlungu ngala bantu laba baku-5 labo ukuthi abafika laphana bezomosha idolobho lethu. La bantu laba mbono wami enginawo ukuthi mabhulawayo amahle, lingabayeka kanjalo bahlale le mpahla zabo, babone le mpahla zabo, le estradini, lingabathengeli, lithengele laba bantu eliyaviyo ukuthi yibo abantu abaphila ngokuthula nabo. Abantu kube yibo elibasupportayo labana libayekhe kanjalo ngoba bona le ngqondo abanayo abazitshela ukuthi bona yibo bahlula namaphoyisa izoqedwa yithi thina ngokubayeka benjalo behleli kanjalo lingabathengeli lezi nto abazithengisayo okuyisho isicelo sameni laso Studio 7 ngoba la bantu inhlonipho yinto engekho so asazothi emakhaya kubo laba kuya khona inhlonipho abayifundiswanga kumbe bale ngqondo yale phathi yabo eyiyo ebafundisele eceleni ukuthi umuntu akahlonitshwa befike endaweni bezenzela umathanda lokhana kubi kakhulu basakazi bami bengicela nje ukuthi kodwa uyama ingavulwa mpela izwakale abantu bakithi beyeke ukubathengela labantu bebayeke kanjalo babone lezi nto zabo esitradini. Ngiyabonga Studio 7.
Hey, gama lami nguMthandani Ngulube. Ukhona umlayezo engiwutholayo la ukuthi khona iqembu leZANU-PF likwa lisebenzisa abantu bakagovernment like ama-prison ward, amagadjele, ya ababalisi, amatisha, amaphoyisa ukuba benze i-door-to-door campaign. Sengikutholile lokho esigabeni sase edolobheni labo Bulawayo ekhweni ya nekwezinye nje indawo eziningi biwa basebenzisa bona abantu bakahulumeni ya besithanda ukuthi kona lokho kuvezwe kuma kungabe sekuveziwe ke ya bonakala ukuthi ubugebengu lo bakufanele ukuthi kona isebenzi kahulumeni tholakale sesikhampeyinela iqembu elibusayo.
Livuka njani, livuka njani ngale ekuseni kustudio 7? Ngiyalibingelela lonke balaleli. Igama lami mina engikhulumayo ngu-Osias Masukume. Yangithi asimlandeleni umfana omncane uChamisa, simvotele uChamisa. Singambe ukuthi umi njengoMoses wakhipha abantwana baka-Israyeli eGibhithe. So uChamisa ngamanye amazwi ufuna ukusikhipha eGibhithe, ufuna ukusikhipha kuFaro ngumnangakho asisekhenani. Ungakunanzelela uFaro ngumnangakho akafuni ukuthi siye eKhenani, funa sale sokhu siyizigqili. Yikho limbonelwa kangaka, yikho limbone engakhuluma iqiniso. Kahle kahle iphathi yezanu yabuswa ngamaxoxo abantu besingakunanzeleli, yabuswa ngabantu abafuna ukudla bodwa, yabuswa ngabantu abangamagovo. So lo nyaka manje ngiyabona ukuthi hayi, indaba yakingani izophela, indaba yakingani izophela. Ukhona umfana lapho, ukhona uChamisa lapho ubanasenyule
esanikla. Kunamabhasi akhona ngapho ayi-500 ozanini ngobuningi benu sizovota. Longarejistanga kade kuphela azotshintsha isimo ekhaya. Ma ufika ekhaya uthe ukuthi osebhuku la bantu bezanu sebengenile barobha abadala bakho, batshele ukuthi utshintshe isimo, utshela abadala ukuthi be bavotele ibandla abalifunayo, bavotele i-president entsha we-CCC uChamisa, bavotele uMthwakazi, bavotele izaphu kuma-local authority. Bazame utshintshe isimo, sike sitshintshe siwako kwi-president omutsha, sikhathele ngalezanu le. Izinto ziyatshintsha kuphela singangifaka u-president omutsha elizweni. Sibambaneni bantu bakithi, sihlumiseni isimo. Okhulumayo ngumasengi ngilapho kobulawayo ephumule emadodini.
Hey, sanibonani, sanibonani Studio 7. Ninjani, ninjani? Nina igama lami nguLouis Dube. Ninjani khona ngapho ku Studio 7? Ninjani? Mina ngombono wami kufanele sikhiphe izani iphume ihambe, izani ihambe ngoba iyehlulekile for 43 years. Akulanto esenzela yona. Ungazuthi ungubaba ubona abantwana bonke bephuma ekhaya bekuchiya, uzosale unganamntwana ozomthuma. Kumele ubone nawe ukuthi uyehluleka. So kumele abantu uma bezovota bebone ukuthi bavotelana. Sikanje siphila silapha eSouth Africa, siphila kanzima, siyashiswa, senzani yonke into, siphila njengeenyamazana. Abantu besigijimisa, senza kanjani? So kuba buhlungu for 43 years esehluleka. Umdala umnangagwa kumele eshiye phansi, eshiyele abafana nabo bebone ukuthi nabo bazokuphusha kanjani. Siyabonga Studio 7.
Salibonani, salibonani Studio 7. Linjani Studio 7? Obingelelayo ngu-Alex Swanda phume evunda ePlumtree. Lapha nje ndibingelela, mnyabingelela nje kuyenzakala eZimbabwe la. Ayingiphathi kahle mani, hey angizwa kuhle mani. Mambona imali yalokuphuma ukuthi thise, kathi indaba engaphumi, kathi ibhondi leli ibhondi lelisebenzi leli. Ungathi siyathengisa enkuthenga uhambe uthwele imali engazi eyithola ngani imali yonke nale siyathengisile kwakuphela.
Siyabingelela emsakazweni weStudio 7, siyabonga kakhulu ngomsebenzi omkhulu kangaka. Sibingelela abalaleli bomsakazo. Abantu beZimbabwe bonke kumele babekwazi ukuthi iZanu PF yiyo eyenza udlame kubantu. Since 1980 isukela kudala vele iZanu PF elo dlame, yabulala abantu bemandebeleni abangakanani iZanu PF, babulalela ukuthi babengaboni ngasolini. So namanje ma beyenza khona oko abakwenzayo vele umkhubo wabo. So mina ngidaniswa kuzwa kulabantu abathi abacatshangelwa ukuthi ngabeZanu PF babangela udlame. Abacatshangelwa abantu beZanu vele yibo abenza udlame. Eka even manje kobulawayo laphana ama vendors khona la atshone chaya abantu, aqoka impahla zezana, achaza chaya le journalist. Okuzwa khona ukuthi intatheli izindaba iyachawa ngabantu abagqoka uniform, uhulumende wakhona engababophi. Bona abantu abashaya ijournalist lapho kusukusavenyu babothiwe yini zokufika namhlanje, bangqasha ngqasha basawutshaya abanye futhi. So uhulumende wezizanwe nalophi izani, izani vele ludlame nje. Abantu beZimbabwe mele bazi ukuthi izani PF ludlame. So uma ufuna nje ukuthi uphume edlameni ungaboni into yokuhlukunyezwa, votela into eyi opposite ehlukene lezani. Bengazi bekuchaya kanjani abantu bezani, ungabavoti ngoba ungabavotela bazoqhubeka bekuchaya ngoba bazi singabachaya labo bazosivotela. Singabachaya ama journalists azabaleka ngasabhali kahle ngathi. Ababoni ngani ukuthi abantu bezani basichaya bese bebhale straight izani PF ichaya abantu. Siyabona.
57 litshona njani badala? Mina ngokubona kwami umongameli wakithi uMnangagwa into ayihambele eRussia angiboni ukuthi loncedo ngoba ukuthi izokuzomsiza ngani. Mina ngendlela engibona ngayo uMnangagwa ukuthi wenithanda ngezinto ukuthi usemaphupheni akhe nje kuphela ukuthi nxa esiza kwelakithi esethusela ngeRussia ngale kithi abantu bethu ukuthi yena bathi ngeke bahamba betshela abantu bazayo ukuthi bona bazavusa into bathathilizwe ngempi lokuthi iRussia abancede ngesikhathi kufika into eZimbabwe. Yikho kuphela ahamba ngakho ngoba vele uthanda udlame yena. Into athandalo udlame cabanga ukuthi iRussia izomncedisa nxa sevusa udlame eZimbabwe, kodwa lokho ngezeke kwenzeke ngamanga nje kuphela ngaze akwenzeke. Uyabe sikhohlisa nje kuphela. So into ayihambelele vele kayilancedo ngoba into ayenza kayilanjongo. Abe into ayenza isiqedakala uMnangagwa vele angikwazi umntu lo vele unjani. Ngibe sengibuya lapha kulobaleke ku-MD ku-FDC chief yakubandla lezano PF lo fana lokuhlanza amahlanzi kuyiwadla. Into ayenzile vele ayilangqondo ibuyelele nje kuphela. Phezu kweminyaka yonke besiwa lezano PF ukuthi bayikhiphe esikhundleni abesephinda abuyele khonale besetshela abantu into yini abantu abazayilalela vele ephuma emlonyeni wakhe ngezano PF eyincoma kangaka. Izano PF ibolile kangaka. Alo yehluleka uyehluleka okugcina vele wazihlalela emzini wakhe wangangena entweni zombusa zakungcono. Ngiyabonga ukukhuluma ngosikwana ngole mzwana.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli lisithumele imilayezo emfitshane ingabi mide kakhulu, 2 minutes kumbe phansi kwe-2 minutes. Siyabonga. Ukwezemelika, indodana kamongameli Joe Biden uHunter ubesemthethwandaba izolo lapho umahluli athi isivumelwano sakhe labachuchisi esokuthi engavuma icala kasoze ajeziswe kumele sesulwe. UBiden wetheswa amacala awenkohlakalo abalisa elokungabhadali imithelo lokuthenga isibhamu yena isebenzisa izidakamizwa okungavunywa ngumthetho. Amacala la asebangele ukuthi ibandla lama-Republicans lithi umongameli Biden kumele athathelwe amanyathelo okuxotshwa umsebenzi i-impeachment ngenxa yendodana yakhe.
Mangwana ni emu ni tika.
Makandi Miri, Blessing Zulu, Baba Wande, Baba Shoto, DJ Marvelous, Mike Wove, Atat Goriwa, Thomas Silvasu, Murai Jena, Lloyd Amoyo, Mangudra, Ingrey Matondo, Powero, Rukendo Mawere, Godfrey Mutimba, Mike Okariati, Kirimu Zamiri, Sandekile Mutanga, Izanai Mutengi, Patricia Mdadigwa, Chris Dube, Chris Gande, Tunga Mili Momo, Flaxix Jeremiah, Sasbanda, Uso Kumalo, Anastasia Ndovu, Londolozi Ndovu.
Umfundisi uRichard Moyo esitshayela ke ingoma yeStudio 7 esidubela uhlelo lwethu lwanamhlanje singakehlukani inhloko zendaba. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eThimphachedu iqhubeka iveza ukungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti okutshengisa ukuba inkulungwane zabantu zihlala kundawo yinye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngwa fast 7.